sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bethakazelele okwenziwa libutho leZimbabwe.
Afrika, kose wonke nje amazwe weAfrika abatsha ababuthakazelele, yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer iveza ukuba abatsha bafuna uhulumende okhululekileyo, loba bevumelana ukuthi ibutho kumele lihluthune umbuso uma kulohulumende oncindezela abantu. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende bakumazwe akumanyano we-SADC usunguliwe namhla eHarare, lapho kucujungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho lezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uncome kakhulu abebutho ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lwabo lwe-Defence Forces Day eHarare. Uthe ibutho lizama ngamandla wonke ukuvikela abantu elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho, Nyanga, lezinye izigaba okumele kuqakathekiswe nguZulu.
I once again congratulate the officers, men and women, of the Zimbabwe Defence Force for a...
Ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu, omama nabobaba, ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu, abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthanweni lo, umphathintambo kahulumende obona ngezentuthuko yamabhizimusi, unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe baningi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo, kulabanye ababamba sibili imbhobho baba ngamakhomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni abantwana, abanye njalo bekumaklinikhi beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababedinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kunabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noma kunjalo, baningi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.
Yabo ke siyabonga ke mlondolozi. Ugwalo olujulileyo olwethulwe ngabaqhuba ucwaningo abe-Afrobarometer luveza ukuba abatsha abasemazweni atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kabasuthiseki ngokwenziwa ngabohulumente. Bathi kungcono ibutho lingenele kuphela uma kulohulumente kantando kayiphikiswa, kodwa abadala kulalabo kabafuni lokho. Ucwaningo lolu olwenziwe okwesikhathi eside okubuzwe khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-54,000 luveza njalo ukuba abatsha baqakathekisa ukuba bethole imisebenzi okwedlula ukuphatheka kwezombusazwe. luveza njalo ukuba kabathembi ukuthi uhulumende bengalungisa inhlupho zabo ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Ucwaningo lolu lwethulwe ngesikhathi eZimbabwe linanza usuku lwe-Defence Forces Day kulabaningi abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe elizweni. Ukuhlaziya lolu daba uThabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Kuliqiniso ukuthi khona lokho kuthiwa yi-Afro Barometer. Vele abatsha abakuthakazeleli ukubuswa okwenziwayo e-Afrika. Phose wonke nje amazwe e-Afrika abatsha abakuthakazeleli. Yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha. Kuthi abantu abadala basale bekuwona lawa abusa kabi. Ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele. Ngesikhathi izone ezinjengezikhathi ze-colonization, izikhathi zabo Smith ukuthi baphile ngendlela eyokuncindezelwa yona le. Abatsha hayi vele kabahambisani lapho.
Ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abatsha emazweni amaningi e-Afrika abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe. Lokhu likubona kunjani eZimbabwe?
Ye, abatsha bathi benjalo ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka entweni zokuvota ezombangaze kabangeni vele kuzo. Okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame oluyabe lukhona, ukutshaywa kwabantu, ukubulawa kwabantu, into ezifana lazo nalezo.
Umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumende aphatha ngayo umbuso kumbe ezo umbusazwe. Lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na?
Iye, kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bagcine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminotho. Yiku uthola ukuthi abatsha bagcina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo. Kufana leZimbabwe nxa uthola omutsha kuthiwa usekela ibandla elezani, kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile.
Lo mnumzana Nhlanhla Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele we-Freedom Alliance obexoxa ecingweni lo. Thabo kaNcube owe-Studio 7 ese-South Africa. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumazwe akumanyano we-SADC usungulwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho, ezomvikela kanye lokudinga amaqhinga okuxazulula ingxaki kulezi nhlelo. Le ngeminye yemihlangano eyandulela we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo elizweni lapho eZimbabwe elikhangelelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano. Uhulumende uthi uselungiselele umhlangano we-SADC lo njalo yathokoza ngoba kulokuthula elizweni lanxa abamabandla aphikisayo labezombusazwe besithi bahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies.
Okokuqala, kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke saziguqula, singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le-SADC Summit. Imihlangano ye-SADC yavele yasungulwa ngama-frontline states kudala ngo-1980. And iZimbabwe, eZimbabwe lavela laba yilo lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso ye-SADC. Njalo i-SADC ma isenzakala iba lemihlangano, kungakabi lemihlangano wabakhokheli ama-heads of state, kule mihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ikwenziwa. aguma ngalisi ukuthi ngoba lo nyaka sokusezimbabwe yokungamelanga ukuthi ise Council of Ministers ihlangane kule minyaka engu 44 kusenzakala iminyihlangano yeSADC futhi izimbabwe kayiqali uhosta umhlangano weSADC summit so lezinto nje ezilula ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunye etshintshayo kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile vele akuqali ngabo futhi eWest Africa kule mhlangano weECOWAS bayahlangana eEast Africa kule mhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana eEurope iEU ibihlangene emalangeni adlulileyo bebe lemihlangano yabo bayahlangana so akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kweAfrika ahlangane kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjengeclimate ukuguquka komkhathi ezinjengeclimate change so kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana ama-trade agreements lento ezinjengazena lezo unless nxa umuntu engakwanga understand i-politics le-international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani amazwe adlelana njani
Lo mnumzana Ankleston Sivanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies wabekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi lizahlasela ele Israel loba licelwa ngamazwe agoqela ele Germany, iBritane lele France ukuba lingaphindiseli kulandela ukubulawa komkhokheli weHamas ngele Israel kuleli lizwe. Kulelo lizwe lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba abalondoloza inyamazana zasendle bathi sokusele indlovu ezilempondo ezinkulu ezilichumi kuphela esihonqweni seAmboseli National Park kwele Kenya ezilakho ukubulawa ngabadinga impondo zendlovu ngokungekho emthethweni bathi indlovu lezi zizaphela zingangena kwele Tanzania lapho kuvunyelwa khona ukuba zibulawe ngabazingeli Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika ozancintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris nomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz bazakwenza imihlangano yokudinga usekelo esigabeni seWisconsin. Lase Detroit lamhla ozamela ibandla lama Republicans umnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe umnumzana James David Vance bona baza khankasa eNorth Carolina lase Michigan umnumzana Trump okhangelelwe ukuqhubeka echothoza unkosikazi Harris lebandla lakhe sithi bavumela abantu abangalamaphepha ukuza eMelika mahlayana khona athi uza kuvala enganqoba kulolu khetho ngolwezi unkosikazi Harris laye ukhangelelwe ukuchothoza umnumzana Trump yena athi kamelanga avunyelwe ukubuyela embusweni ngoba enguntando kayiphikiswa ongahloniphi amalungelo abesifazana untu ngameli inkomo Studio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe elandela imikhankaso yeMelika umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba
akukacaci kahle ukuthi lolu khetho luzahamba ngayiphi indlela nxa sikhangela amapholi aseduze akukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile lwana akasekho lo nguyo sephume phambili kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa amaviki amabili amaviki amathathu kude kakhulu kusengatshintsha izinto eziningi omunye agqibeleka angabe savuka omunye njalo aphumelele singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump lo Hillary Clinton uTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa yabikwa ngoHillary Clinton kwamenza waphela. Ngakho ke kusesekude kodwa siyabona ke ukuthi basadonsisana khona laphana. Kanti ke njalo ukhetho lweMelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobunengi, luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani, kulesi state kuvotwe njani. Ama battleground states semalutshwane nxa uqathanisa nakudala. Ngakho ke sisezabona, silandelele sibone ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi.
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize?
Lanxa ziziningi izinto ezithinta abantu beMelika ezimbalwa nje yizo ayezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono. Ngakho-ke yizo ezizakwenza ukuthi omunye awine, omunye alahlekelwe lithuba lokuwina. Elokuqala udaba lokuthi omama babe lelungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela eyabise umthetho uhambisana lakho. Okwesibili, kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yeMelika ngale ngeborder yeMexico. Okwesithathu, isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya. Okwesine, ludaba lweclimate change lokuthi luthinta njani ezembiwayo ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa iclimate change. Lezo zinto ziqakatheke kakhulu ebantwini beMelika, lanxa zikhona ezinye kodwa lezo yizwe ezihamba phambili kakhulu.
Ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho?
Nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abasha bahamba kakhulu lo Harris. Ngakho ke nxa bengasukuma ngobunengi bangasali ku-social media, basengamupha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela. Kodwa bangahlala, hayi ukusengalimala kakhulu lokho abakuthandayo. Okunye futhi esikunanzelela ukuthi abasha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama, labasha bakhuthelele kakhulu indaba ze-climate change, bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela lamalungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke bangasukuma babe bezahamba kakhulu labambona ekhuthalele lezo zinto. Kodwa kabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni, singazinjalo ukuthi bazasukuma ngobunengi. Kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi beMelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazwe njalo elandela imikhankaso yokhetho lweMelika. Ubexoxa icingweni loNtungameli Inkomo weStudio 7. Abatsha eZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe, ikakhulu ekwethuseleni abasekela amabandla aphikisayo ukusukela ibandla elibusayo lokwephula ilungelo loluntu. Kodwa abebutho bathi balandela isisekelo sombuso selizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abaningi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela, kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela, ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela lokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse, kwakumele kube le ndlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga bangenele kwezombusazwe, lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokeli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela esithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abatsha bathi okwethule nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe eleCitizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-intelligence unit.
Amasosha akumelanga ukuthi aphatheke ehlelweni zezombangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekthe njengelizwe lonke, ayikhona ukuthi baphatheke kwezombangazwe. Nxa sebephatheka kwezombangazwe akusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezombangazwe, njengoba i-constitution isitsho ukuthi sonke silama freedom of choices, ukuthi ungaba le choice ukuthi you assembler laba lalabana kwezombangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli incingo zeStudio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandla leli uThethi Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elinestability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana laboterrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lamarebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo gun violence, landline. Konke khonoku akuzenzi, kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonoko elakho namu.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi kunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
labangani. So yikho indlela kwakufunjwa ngayo iZANU leZAPU amasotsha abo la ukuthiwa iZTU esiyibiza ngathi sithiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzivuse abadala labo babe retire ku army bejoine bebuyele ephathini yabo. Kwakungani nje kuba yitransition yokuthi umuntu uma usuqede u army eqhubekelise esikhundleni esiphezulu ku government noma parastatals. Yindlela amasotsha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhethi likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda kuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 nokunye.
Ibutho leli esilalo alishilo ibutho esilikhangelele especially njengabantu balomkhono welizwe besikhangelele ibutho eliqakathekisa ilungelo loluntu.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eyeKgalema Mohlanti Commission yakuveza sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Kuthi njalo enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jambakwe eyayihlolisisa umbhuqazi wegugurawundi okwabulawa abantu emathebele ndenkabazwe i-5 Brigade abafika inkulungwane ezimbili 20,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Zindlovu.
Siyabonga ke mlondolozi. Kusenjalo abatsha beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuleni hayi uxolo. Siyakolunye njalo udaba kwezomnotho sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies ngokuzatholwa ngabantu ngesikhathi somhlangano weSADC Summit ozaxhutshwa eZimbabwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nxa kusonke isikhathi kusiba labantu izethekele eziza elizweni kuba khona nama-economic returns angithi bayabhukha amahotela babhadale. So okokuqala yikho sikhangelele khona ukuthi ama-economic returns akhona. Kanti njalo khona nje ingxoxisano ebakhona under iSADC Summit liyana ijonge ukuthi kucreate into esi-distability kumhlango kumhlubulo wethu wenyakatho. Leyo stability yikho nje usevenvironment efunakalayo for economic development.
Kodwa nxa sikhangeleke siyabona kulabanye abathi vela kulantu bezaphuma lapha lokhu ngokwabantu nje bahlangana besenza into zabo bona balandaba lakho lokhu ungathi ngabantu abanje.
Kuya ngokuthi wena uzilisa kangakanani injongo yeSADC region lokuthi wena vele uunder usisa njani i-politics zakhona. Engikwaziyo ukuthi le SADC kuza kuqala ukukhula ukuxoxisana ngendaba ze-climate change uguquka komumo womkhathi okuyindaba ezihluphayo ezisegudwini. So yi-platform eqakatheke kakhulu ukuthi kukhulunyiswane kuphinde kukhulunyiswane langendaba zokuthula kubonakale kusuku konke kwaba le MP eMozambique eCabo Delgado lento ezinjengazona lezo nje ikuthi nje abantu amaZimbabwe sijayele ukuthi sifuse ukuthi nxa kusiba le lento ezinje sikhulume ngeZimbabwe siqala ukukhuluma ukuthi hey kulabantu ababotshiwe kulama human rights defenders xa ungasakhulwa kungasakhunywa khona ukusifona ngakuncedi
ye kodwa ngasikhangela zomnotho sibili baba Sibanda asithu Sibanda khona apho sibili wona ngikampani yakho ubona zani kukhona yini ongaleza lithi qhi kancane nje ukuthi lezuze ezikhwameni la
ayona phela kayenzelwanga ukuthi abantu bazuze ezikhwameni khonapho kodwa kuyenzelwe ukuthi kudiscusse kuvunyelwane ukhulunywe ngama-policies awe-regional integration le-trade kulama-trade agreements asayinwayo lama-protocol asayinwayo awe-SADC ayenza ukuthi nxa mina ngithengiselana lele-Zambia kumbe ngithengiselana lele-Congo ngithole ama-preference so kukhona akufanani abantu ukuthi singasikhangele ukuthi ngiyathi bese ngithola inzuzo nje ukuthi ngithengise amatamatisi amathengwe khonapho kulezivumelwano ezikhona under SADC protocol ezenza ezincedayo kakhulu nxa uthengisa iy'mpahla zakho uzikhiphela kwamanye amazwe akusemhlubulweni wona lowo
kungasikhangela phela ama-protocol amaningi abanba abantu abalutshwani phela Sibanda ngabamba umuntu wonke so ngibano ikuthi ngazuza khona
into ezinjalo aso into zikaZulu izinto ezithinta amabhizinesi athuthukileyo kanti lawo mabhizinesi athuthukileyo nxa engayenza ibhizinesi yawo athengise labo ke abantu makhaza bayathola so akuso nto zikazulu okufana nokuthi kuthiwe sokungumkango wonke umuntu buzeni lamakhombi khonapho lama-wonder fit hhayi kufuna abantu abayenza ibhizinesi e-structured ibhizinesi enkulu ezekwanisa uku-exporta so ama-returns kubantu makhaza kutholakale ukuthini lawo mabhizinisi nxa esethengisile akhula bese kuqhatshwa kwabantu bese kutholakala imisebenzi
lo ngumnumzana Angleston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo Sakho isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp
o president lo nombuso wakhe wawungabakhalisisa ingqondo zabo zinenhliziyo embi zimbi kakhulu inhliziyo zabo khona manje ezibhedlela akuna mithi akuna mshini yokusebenza akuna ma ambulance nemakhaya amaklinika abolile akana mithi akana mshini yokusebenza akuna ma ambulance emakliniki so uzibuzo khona lapho ukuthi kubona kungani abahamba bathengana nemibhobho amaflamashini imoto zamaphoyisa ziyagcwalisa imoto zamasosha kanti kusiza ngani khona lokho abakuthengayo ngoba akusiyona into ephila ngabantu leyo le ngiyokuvukela ilizwe kodwa into zakhona zibuye futhi zilwe nabahlali bendawo kushaywa abahlali bendawo abhizwa abahlali bendawo kwenzakale yonke inyakanyaka thina sifuni lokho asiwufuni umbuso njalo angeke sikhuthale sithi ngoba kuthiwa sokuthengela ukuze amasade iSADC isiza ngani ngoba ayisizi ngalutho na iSADC yakhona kufana nje njengoba iSADC
sanibonani emsakazweni umsakazo osiza umsakazo onika abantu ithuba lokuthi baphefumule nenhlungu abalazo ngaphakathi abantu ngiphezu kwalolu daba lwe-independence kuthiwa i-independence lalokho kuthiwa i-Heroes Day mina owami umbono lo wami umcabango yikuthi amakhawe angempela awekho e-Heroes Acre amaqhawe angempela ayabaleka semagameni nasemazweni angaphandle ebaleke lo nzondo yangu osomathuba abathatha ngenkani ivoti ayisabalwa okuyinto yayifanele ukuthi ngabe kuthiwa yisebenzayo eZimbabwe yokuthiwa yiZimbabwe namhlanje ukuvota sokuyikudlala nje sokuyihlaya lobo uvotile loba uvotanga kuyazifanela ngoba vele bayazithathela abaziningi onzondo yangu abasenandaba lokuthi abantu bezwa njani bathini abantu basicathathi bagcwele wonke umhlaba ucabanga ukuthi siyakujabulela ukuba ngaphandle kwezwe lakithi
ye amatshono Studio 7 indaba yami imikanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipha not iZANU-PF izipha eyayisilwa lo mbuso kaSmith so umbuso kaSmith lempi yezipha yaphela ngo-1979 then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-endaphe iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungathe iZipra ngoba iUnita Code yaba ngo-1987 if I'm not mistaken So iZANU PF yayililwele kuphi izwe, yayililwe lobani, yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo, because emlandweni izitha yona yalwelizwe. Njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le yabathi free, thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Yebo ke, sibonge abalaleli beStudio 7 abebesipha imbono yabo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingakhohlwa ku-Live Talk, lapho esiyabe sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo nge-Defense Forces Day. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.